Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ibhajethi nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osekuyikho, iyabe iyiproposal, yikho kuthiwa yiproposal budget. So uyabe eyethula bese kuthi amalunga edale lephalamende abeseyicubungula babe sebekhuluma lapho abakuhlolayo kumbe ikhambakhambe ize igcineke isivunyelene. So ngicabanga ukuthi-ke usuki bawukhulumile babakhalakhala kwasuke sesiswa, okuyinto enhle ukuthi kunanzelele ukuthi abantu abalezinto ezimbeni value engako ezevalu engako ngabantu esibathi ngabacebileyo abanothileyo. So-ke ngesenzela ibhajethi leyi isukuthelisa abanothileyo ukuze kuncedise abayanga, kuyinto kulinyathela elihle kakhulu. Kodwa laphana kade sechala atha bemalobuthini ebesivele kadeni singabhadali imitelo izinda kudala ngoba kwakuthiwa fika ibracket yabantu akuthiwa ngabantu abangabayanga. Vele ipassport ivele ikade idula ilapho ekhona, kodwa-ke ngenxa yokuthi iZimbabwe iyenze idinga yama-services nokuphintisa lephephana kapassport kwamanye amazwe kunzimani ukuthi yehle kakhulu. Kodwa-ke kuthemba ukuthi ngeminyaka eminye iminyaka izameyehla ipassport ngoba ililungelo, iyincwadi emele zonke umuntu abe nayo noma kungathiwa kumbe abantu babhadale ama-$5 i-passport kumele ibe njalo. Kodwa ilizwe lethu kalani lifike ukuthi lenze njalo.
Ye, siyabona ukubana okwenzakeleyo khonoko ukuthi ehlise ama-taxes kumbe imithelo le kade ethe yona izabhadalwa kungani kuyamukelwe ngabanye, kodwa abanye belokhu besithi hayi imali le iphezulu njalo ikwehluleka kukamphathi ntambo. Wena ubona ungani uyehluleka yini?
Indaba yezomnotho weZimbabwe isindaba phendule isumansumane eyokuthi sibakhangelele kakhulu ukuthi umnumzana uncuke alungisise inxanxanga lengxabangxosha ezindala kakhulu ezahlukiselwa ngo-1991. Ukuphambaniseka kwezomnotho welizwe kwaqala kudala khonale amazwe amabhenki la amazwe angasentshonalanga besinika into ekuthiwa ngama-structural adjustment program owabuya khona isigumula sokuthiwa yi-SARB. So into umkhonomo wethu wazongezeleleka ngendaba yokuthi sesithethe amapulazi saba ngaphansi kwezijezo zomnotho. So asonto umnumzana umthuli nube angavuka enelise ukuyisolva ngoba kunje kube umkhonomo owokuthi only izintaphi kuthela abantu abaningi abangu-92 ekhulwini abaningi ngaba ngabantu abangasebenziyo, kutho ukuthi abantu bona babokabatheli mthelo. So sileyo abantu abangu-92% yabantu abangabhadali amathe kodwa-ke khangelele ukuthi balatshwe ezibhedlela. So kutho ukuthi 8% ebhadala imithelo yiyo enakekela i-92%. So kunzima lawo noma ngobani angaba ngu-minister of finance ukuthi abambe isikhwama selizwe achazulule indlela leyo ngendlela ekhona. So mina ngithi ngomunye kuphinde ukuthi kunjalo kube nezijezo zenotho singabhubhekha kuze kuhle ukuthi zikhona kumbe kazikho, kodwa kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi lizwe lethu lifinyelele lapha sonke esifuna khona.